uyazi ukuthi umuntu olengqondembi kumbe umuntu oyisithutha uvele unjalo. Ngoba wathi ecela khona phana wayecabanga ukuthi ama-violation walawa, umhlaka 1 ngaso zakhe. Kade sokusele 5 days, so sifuna ukubona ukuthi useza kwenzani kadesi. Umhlaba sokufanele umbone ukuthi umuntu ongalaqiniso, umuntu owephula umthetho welizwe lakhe, umuntu ongahlonipha abantu, umuntu ongalahlibeke nabantu futhi azi ukuthi abantu kufanele ukuthi bakhethe umkhokheli wabo. So sikumelele sibili ngamehlabo nje kungasenani nje kulezi nsuku singane siphathekile lathi ngomkhosi lo khona mhlaka 29. Kodwa-ke hhayi okuphakathekile ukuthi simelele sizwe ukuthi xa ebuya ngale United Nations uzabuya esenzani.
Khona kathesi phansi komthetho kulenye indlela yini angavika ngayo?
Vele emthethweni owakuqala akazange abe le ndlela yokufika. Emthethweni kube ngumuntu owehluleke umsebenzi. Umuntu owehluleke umsebenzi nxa ukhangela emazweni alomthetho, nxa ungaba ngupresident owehluleke umsebenzi uyaresayina uthiwe umsebenzi. Ungaba ngupresident owehluleke umsebenzi bayakuhambisa ephalamenti bayakuyimpeacha. Kodwa ngenxa yokuthi lapha phela undoda lo vele yena mthetho wakuyi-dictator ekalandeli umthetho, phela i-dictator umuntu ongalandeli umthetho olandela izifiso zakhe. So kuyathengisa-ke sobala umhlaba kufanele ubone ukuthi kona ubaba lomlasuthi i-dictator asimphoxi, sitsho nezenzo zakhe, sitsho ngokwehluleka ukusebenza kwakhe, sitsho ngokungalandeli umthetho, yikho kumenza simdiyi i-dictator kunoku. Ukumhambisa nje emthetho wandaba kathesi sifuna ukugcwalisisa khona ukuthi abantu babone, sim-expose ukuthi abantu babone ukuthi uyehluleka ukulandela izinqumo ze-constitution yelizwe.